So we see card descend of a VOA in the valley.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi kufontu likazi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, njengokuthembisa kwethu lamuhla sisungula uhlelo lapho esikhuluma khona ngembali kamnumzana Joshua Nkomo. Wathengisa isizwe sikamthwakazi na?
Unkomo laphana wabona ke iground ibulala abantu babengela zikhali kutshiswa abantu betshisela imizi abantu bebulawa kubi ngathi zibulawa inyamazana.
Kungaba kwabangelwa yini ukuthi indawo yeCaribbean iphiwe leli gama yona ingeyamatonga?
Ukuthi zaliba ngesithonga kutsho ukuthi sikhuluma esindebeleni sikhuluma leliba ukuthi kaliba kutsho okuliliba okuncane.
Kulungiselelwa umbuthano wokukhumbula inkosi umzilikazi izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwele Melika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Njengokuthembisa kwethu lamuhla sisungula uhlelo lapho esikhuluma khona ngembali kamnumzana Joshua Nkomo owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe. Unkomo nguye labanye bakhe abaqala umzabalazo wokuzikhulula embusweni wabahuquluzi benotho. Inenge libalisa umhlaba jikelele lalikhangelele ukuthi Unkomo uza kuba nguye obusa ilizwe leZimbabwe. Kodwa kuthe ngesikhathi sokhetho iningi lavota ngomhlobo okwabangela ukuthi uRobert Mugabe abe nguye inhloko kahulumende. Kuthi ngokuya kwesikhathi kwaqala ukungahlaliseki esigabeni seMandebeleni, uMugabe wathumela amasotsha eGugurawundi kwafa abantu abaningi kakhulu okwabangela ukuthi uNkomo alobelane isivumelwano loMugabe ngomnyaka ka-1987. Unity Accord. Wathengisa isizwe sikamthwakazi na Unkomo? Umqalisi ziba wenhlelo zethu ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZebra.
Hayi kumqotho lokho sizwa umbuzo lo ukhulunywa lapha nalapha nabantu ngeLancaster House kusiya vunyelwana ukuthi kube le ceasefire kwaba khona lokho ukuthi kukhulunywe lokho ukuthi khona ekhethe uNkomo ukuthi khona ilizwe leli engalithola beliphiwe linjalo liyilokho eliyikho khona yini kumbe njengoba kulomngcelo laphana kaJameson angathola ukuthi kuqunywe laphana na ukuze isabelo semathebeleleni sizimele njengomthokazi sizimele sodwa wala uNkomo lokho sibe kwazi phela ukuthi uNkomo wazakala njengokuthi nguchibhu wachitheza ivala lelo ukuthi chibhu wachitheza lelo walithola emashonani babemncoma behamba layo umuntu olawafa umsika bona laba ochinamano and so forth wayevele ehanqwe yibo pho-ke kwaba nzima yena ukuthi exexebulethe naye laba kabasale bezimela ngale erodisa liyane ngale iZimbabwe ehangani ngapha kube nomthwakazi ukuthi ilizwe liqunywe. Azengethanda ukubetraya abantu after fighting istruggle abantu bendawonye.
Wena ngokubona kwakho umnumzana Joshua Nkomo ungathi ngumuntu owathengisa na isizwe sikamthwakazi nxa sikhangela ukusayinelana lo mnumzana Robert Mugabe iUnity Accord?
Unkomo kathengisa ngamuntu lapha. Isikhathi seGugurawundi sasiyisikhathi esibi kakhulu. Unkomo walamula inengi yasala isembuthweni, iZebra yasala lokho isembuthweni in different camps or barracks yikho lapha ikhona iZebra. So ke laba abalutshwana babesebephumile bayakwenza labo umkhankaso le udistant le yokuhlamuka whatever one might call it. Unkomo laphana wabona ke iground ibulala abantu babengela zikhali kutshiswa abantu betshisela imizi abantu be zibulawa kubi ngathi zibulawa inyamazana ngalokho kwenkomo wabona ukuthi khona angaqhubekeli phambili ngempi ekumbe ukukhupha umbutho wonke wezibra singakhohlwa ukuthi bona lawo amacommanders ayesebothiwe esesejeli olukha uThomasuku labodabengu umumo olwana wawuza kuba mubi kakhulu empilweni zabo bonke labo velapho wakhimu babengasoze bephume soke unkomo akazenge ethengise isizwe sikamthwakazi ngobana leyani impi yayingalamalungiselelo ayo njalo yayingakhangelelwanga ukuthi khona umbutho wezipro ungajoyina kuliwe kubanjwane sibili izikhali singakhohlwa ukuthi zase zithethwe abanye sebesembuthweni ku-National Army including mina ngokwami ngase ngingenile ku-National Army so kwakunzima ke laphana-ke ukuthi khona sithi ngeimpi iqhubekele phambili abanye bangali abanye bangali ngalokho kunkomo kuyasayina laphana kwaba lokudedelana kwathulwa abantu basila ngobana i-Google Ground yayisilwa labantu ababengelazikhali so-ke ngalokho-ke hhayi inkomo kathengisanga lutho laphana ngobana wavuma kuphela ukuthi usayinelwane i-unit accord isisayiniwe leyo-unit leyo bangaki labo abasuka lapho abasuka khona basiya kuma-assembly point abo ngoba bahamba bayahlala enkaya yayithiwa yini i-assembly point yakhona babeke izikhali zabo phansi basebesiya ngaphi unkomo wayengela ama-distant awayewathumile ngobana unkomo soziqalise impi ezikhali ezerekeni so unkomo kazenge vele ethengise laphana ngoba nombutho omningi umbutho wezipro lokhu ku-ami abantu sibili okwazonthiwa khona uyalwa sibili laphana uyilabo ogwesela lapo then idiresi yabo labo abanye bakhona ngobani ondevu siyakwazi ukuthi babengaphi ondevu ziqamule amankomitsho lawo kodwa-ke kwakungumbutho yini lo kumbe wawumuzwa ngedwa nje ukuthi khona omunye ufuna uya-operate laphana kungenale structure beripota kubani sikunanzelele khona lokhu sikunanzelele njalo asingikhuluma kakhulu ngakho
alo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra kusasa siyaqhubeka ngodaba lwethu lapho esizaxoxa lomunye njalo thiyani indlebe kungaba kwabangelwa yini ukuthi indawo yekariba iphiwe igama leli yona ingeyamatonga idamu leli lakhiwa ngomnyaka ka-1956 ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mutenda Chilumbo ovela khonale eBinga uthi injongo ikhanya yayingeyokuqhelisa umbuso wabavela entshonalanga
akuphikiswa lokhu ngoba vele labo amashona beyakwazi ukuthi akulabizo esishoneni elile-meaning elikhuluma ukuthi Chirundu kumbe Kariba babo betshintsha befaka o-R okwakusebenza khona u-L yindawo yamathonga la masiko akithi yiwo vele ayenziwa esiwahloniphayo endaweni zona leziyana size siyobamba i-Victoria Falls thina njengebandla le-MRP we are geared to consolidate the Zambezi province ukuthi ibe in the process towards the self-determination ngoba silwela ukuthi konke lapho okulamasiko esintwini for the people of Matabeleland amasiko kavusele thina sithi iprovinsi yethu through i-MRP izaphuma kubhera ngoba akula elinye ibandla ezimbabwe elikhuluma nge-self-determination ngaphandle kwe-MRP i-MRP ikhuluma ngokuthi abantu benze njani abantu bakhululeke endaweni zabo so thina sibona ukuthi abantu besishone ngesikhathi betshintsha amabizo befaka kwesishone se-process of to respond to the demands of the Grand Plan of 1979 to shonalize the whole nation. So tina siti hai, tina asivumelani lako konoko.
Bona, abo limi lwesitonga, baningi kakhulu yini eZimbabwe, kakhulu ngasikhangela ukuthi kabaveli eBinga kuphela.
Abantu besitongeni abakusimtshembu bangathatha abantu besitongeni abaseVictoria Falls Mola Mayove Jongola Katenge sinamsanga size siyobambika Zungula Chief Wange Chief Nekatambe lo chief uchifu lo owayenze i-accident kathesi lo wonke ama-chief lawana indawo leziyana zingabanjaniswa definitely we are going to constitute our province and akula number of people that is legislated or stipulated to constitute to a province i-province vele ayila number estipulatiweyo ukuthi i-province kufuze ukuthi ibe le number engako there are circumstances that can lead to a sovereign province
ungasitshela ukuthi khona ukuthi lokuthi Kariba kumbe Kaliba lokuthi Jirundu ngesitonga kuthi
ngiyabonga baba Chris ukuthi Kaliba ngesitonga kuthi ukuthi sikhuluma esindebeleni sikhuluma leliba ukuthi Kaliba kuthi okuliliba okuncane kwakulelitshe elaliphumile ngesikhathi kuyakwa iKariba Dam elalikhiphe a small top notch so abadala babesithi ungayenzi mistake unganyathela lapha suhambile so ungakudingisisa uzathola ukuthi lithi kule meaning bona nxa sebefaka u-R laphana akula meaning there is no literal translation kumbe direct translation of that ngesihlobo sabo ukuthi Chilundu not Chirundu Chilundu kutho ukuthi if you check at the Chirundu border post uzananzelela ukuthi the area is mountainous so ngesitonga ukuthi Chilundu kutho ukuthi sikhuluma nge-mountain intaba that's what it means in short.
Hello ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esebhinga. Amalungiselelo ombuthano wokukhumbula inkosi uMzilikazi izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kweleMelika abikwa esekusibanga esikude. Minyaka yonke ngenyanga kaMpandula izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kweleMelika ziyabuthana kudliwa inyama lokudla kwesintu okuthiyeneyo kugidwa lokunye. Sixoxe lomunye wabaqoqa lombuthano umnumzana Mkhululi Ndabambi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Amalungiselelo esikhumbuzo senkosi yethu uMzilikazi ahamba kuhle sibili. Umdlalo siwuplanela ukuthi ube khona nge-weekend yemhla ka 5 September okuyiyo iLabor Day weekend ngapha eMelika. Kusho ukuthi mnyaka lomnyaka siyabe senza nge-Labor Day weekend yebisiyo khonapho which is the first Monday ka-September. Lo nyaka senzela e-Washington DC. Hayi sekulamawetela sibili asebhukhiwe lama-venue nge-Friday siyabe sifika nge-Saturday kwalapho kulomdlalo khona esilama-program then ntambama bese sibe sokugidwagidwa ngesonto nge-Sunday hayi siyabe siwosa nje sesigcinana khonapho bese kudlala ibhora hayi ngomvulo-ke abantu abaningi babe sebephenduka kodwa hhayi amalungiselelo they're in high gear hayi abantu esibili bakukhangelele lathi
ungasela nje ngamafitshane ukuthi liqoqa njani kuhamba njani ukuthi kuhambe ngendlela elikhangelele ukuthi kuhambe ngayo amakomiti lokunye okunjalo kume njani
indlela esikwenza ngayo sile national committee. National committee yonje egayida umdlalo in general ekhetha lokuthi siya kuliphi idorobho next year. Lo nyaka njengobana sikhethe DC kule local committee eWashington DC. Sisuka lapho eWashington DC siyakhetha idorobho esiya kulo next and bona labo abahlala kulona leli dorobho bazakwenza i-local committee. Committee. I-local committee isebenza le national committee. I-national committee yiyo egayidayo. And njengoba ilizwe i-America inkulu, we get a taste of i-Midwest, kubo Washington DC esigodlweni ngale sike sekubo Texas sisake savela kubo Atlanta so siyazama ukuthi wonke umuntu abe involved and kube specific ukuthi sithuye si-experience impilo yakhona ngapho lapho okukhona. Okunye futhi sebe sifuna ukuthi njengabantu bokuza lathi i-culture yethu imemetheke abanye labo beyibone lathi okuhle lathi okwethu esikukholisayo sikutshengisele lapha e-America ama-Native American ngabantu esingahlali labo kodwa ngabantu embhalweni sasibone kuma-writings ukuthi ngabantu ababele African influence and ngabantu abafida labana amakhiwa eqalisa ukufika ama-pilgrims apho
baba phekela isithwala okutshengisela ukuthi silema similarity thina lati sabe sifuna ukuthi sitshengisele kwakithi mhlawumbe lawo manye amagugu wona lawo azobona lathi okwethu kumbe okunye kuyahambelana.
Abalaleli bengafuna ukuba kwazi ukuthi kuyini okwenza lenze lesi sikhumbuzo minyaka yonke, kuyini okuqakatheke ngaso, njalo kukhona yini okungafundwa ngabantu kakhulu abasakhulayo ngakhona okwelikwenza.
Siyahlangana ngomdlalo lo oyinkosi uMzilikazi ngoba thina yikho okwakithi. Uma silapha into esithola lathi siyikholisa ukuthi siyihlanganele ngoba njengabantu bemathebelelendi ikakhulu singabantu abakhona befunda ukuselebrate izinto zakithi ikakhulu thina esesabalekela ngapha sahlala ngapha. Njalo lapho esihlangana khona kulamabhizimusi abantu babonisana imbono, okunye uyabona omunye esenza into la wawuyifisa ukusubona la uthenele sukuyenza. Kodwa hayi kuba i-wealth of information ever exchanged labantu behlangana bazane connectane labantu esagcina nakudala. Okunye nje i-therapy engeke wayithenga ngemali lokuthi abantu abethu labo bebone ukuthi ezizinto esizenzayo ama-forum ethu siyasizama ukuthi abe-relevant abe-americentric njengabantu esesihlale lapha e-America. Kukhulunywe ngamaphepha okuncedisana izikolo amafizi i-health okunye kumnyaka le edlulileyo kwaba lomunye uprofessor waba le-presentation ngentolwane wathatha ama-graduate students akhe sibe la i-30 intolwane wabuya waba le-presentation. It was very very captivating. Into esiyikholisa kakhulu and lapho esithola khona information lokuhlangana labantu esasibazi ukudala.
Alo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi ongomunye wabaqoqa isikhumbuzo senkosi uMzilikazi ngapha kwele Melika. Okwamanje ke sike sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi abalandeli bebandla le-Citizens Coalition for Change sebesungule isikhwama sokuphathisa abanye babo abatshiselwa izindlu ngesikhathi sesililo sikankosazana Mo Blessing Ali eChitungwiza. Iphephandaba le-Herald lelodaba lokuthi unobhala ubona ngokwezimota kumanisipala weHarare umnumzana Martin Chimombe ubotshiwe esetheswa icala lokuhuquluza izimota zabantu azikhulule. Abantu laba ababe bebotshwe ngoba besephula imigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi abesiNdebele abahlala eBuhera sebejabule kakhulu ngenxa yokuthi sebezafundiswa ulimi lwabo olwalungasafundiswa ezikolo eziphansi kukanduna uGwebu khona le eHara eBuhera. Okwamanje ke silalele ke amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 njani siyaphila thina. Hayi siyalibonga kakhulu usizo lwenu ulisazi ngakho konke kusemhlabeni wonke jikelele. Ngikhuluma ngalaba bantu abaphandle kwamazwe ikakhulu laba bantu base South Africa laba abathi sebengama group asefisa ukuze ekhaya. Ngizwa kade ekhuluma lo mama usithandekile embuza ukuthi ekhaya bathi bengafika benzeni. Hayi impendulo nje wena kasamphendulanga. Impendulo sithi wena ekhaya kusekhaya ngase udubeke kakhulu lapho khona ukhumbule ekhaya unje ngohlelo lwabo lwana usegulu ukuthi ukhumbule ekhaya ekhaya kusekhaya ngoba ngisho ngalokhu ukuthi noma umuntu sehle washona wadlula emhlabeni isidumbu sakhe sibiselwe ekhaya uyaduba kusekhaya uzufe usekhaya kodwa nxa usekudeni uqala ukudubeka ngalindlela abahlupheka ngabantu abethu khona ngapho sasiye bathatha khona lenxa sethe badlula emhlabeni. Hayi sehlule kuzibuyele sakhamba ngenyawo kungasikho kugula isehlulwa ukuthi sesethu yabuyangani wathi Mose eshonile ke lapho uzaviswa ngayiphindela kanje wayinikizwe leZimbabwe lalo lisadalala lidonsa ngezibuhlungu kangaka ngakuthiwa kuyangami bona kabeze ekhaya abeze ekhaya bezohlupha kabe konapha ekhaya ubheka njengawonke abantu sizadlala bidelele sidlela bonke sikudlayo kuze kuye umlimangenele njengalokhu wakwenza ebantwini bakwe-Israyeli bakhipha eGibhithe ebugqilini hayi bazauphuma ebugqilini khona kuyasithembisa ukuthi sizaphuma ebugqilini ezibe ngosithandaza uNkulunkulu wasidala ngokusithanda hayi ebugqilini siyaphuma siyafuna kasifuna ebugqilini sizaphuma isystem sembanikeza sona mna sona lesi ukuthi ebugqilini sizaphuma ngiyabonga ngundebele
ngibingelele ngibingelele kustudio 7 abasakazi abahle abalaleli abahle indawo zonke kambe kunakumuntu impela olengqondo epheleleyo ongayala ukuthi abantu bayenze isikhumbuzo sikababa uJoshua Nkomo onguye owalwela lelana lizwe lakhululeka namhlanje baphethe babusa bahlukumeza abantu left and right bayakhohlwa ukuthi lelo lizwe umuntu walilwelayo wasula leyo mpi nguye ubaba uJoshua Mkavuko Nkomo namhlanje sebeyalela abantu ukuthi bayenze isikhumbuzo sakhe kambe kalizinuka amakhwapha yini inabantu bezandu namapholisa eni alike lizinuka amakhwapha like lihloniphe isizwe likhumbule lokuthi lokudla konokho elikudlayo namhlanje kuze kufike ezandleni zenu kwabuya kanjani hhayi alike lizisole mani alike libe ngabantu liyekele ukuhluphana nabantu ngezinto ezingalangqondo
Hey salibonani salibonani hey sile nkinga ekhaya ngoba kahle kahle bantwana akwenzeki yini ukuthi singathi wonke lama opposition party ahlangane as one party kuphizana then after that iparty inye nganye singabuyela esayidini layo ngoba izanu le ayi makulokho kusiba ngama party afika 5-6 ama opposition ngeke izisuke izanu serious uyasikhala futhi ngemva kwama elections wana la so uyasikhala angabe nje kuyenzeka ama party wonke nje ahlangane nganabe iphathe iwani kuphela for ususizana then bese kubonakala after kube iphathe inyanga yini izibuyeleleke la ethanda khona ngoba serious uma kulokhu ekunje hayi bona ngokwenzeka last kungathiwa ngirayi kwabuya wonke amaphathe wona la ayi lo omunye wayebuye enikeza kithi ngala bantu izimali bavela baphuma ku-MDC bonke abantu so hayi
Salibonani balaleli we-Studio 7 salibonani sisebenzi we-Studio 7 ngiyalibingelela lonke bantu bezimbabwe ngizwe lapha kulabantu kade befakaza ngomdala uJoshua Nkomo nathi singabantu abakhalayo ngoJoshua Nkomo ngoba izithembiso ayizithembise zona ngabe yena nguye osembusweni ngezithembiso zakhe ngabe ilizwe leli likhatshana unkomo wayetshele wathi ogogo abayeluka izihluzo omama abayeluka amacansi abathi umuntu wonke ophiwe ithalente ezandleni zakhe lizamela libonakale ukuthi liyamphilisa namhla konke sikwenzayo thina ukuthi sizame ukuphila sa maminister. So khona phana kuyasithaka khona enhlizweni zethu ukuthi kathi singasebenzela ababusi ngandlela ba. Siyalima imali zethu zingena kuma phini ababusi. Beze besithengise betaba ama phini yilawo. Khona khona kubuhlungu kakhulu. Kubuhlungu kakhulu. So sithi ukuthi kabake babone kuhle. Umbuso wabo kawumuhle, umbuso wabo unzima futhi umbuso wabo muvi kwabanye abantu. Ngoba ngeke ukuthi ukhokhela abantu thatha into zabantu ngenkani ukuthi ngoba soze bakuvuka. Kubuhlungu kakhulu khona. Siyamkhumbula kakhulu uJoshua siyamkhumbula kakhulu ngoba yena wayezimisele. Melindoda lethi umuntu lo wayethunywe uNkulunkulu wayengasolo lokukhethwa kumbe ukuthole sithi ngikhethayo wayekhethiwe yena lapha azalo kodwa amamenemene wona athi asekhethiwe kwabehlula ngoba bona bathi belayi bangena la eParliament bathe bengene la eParliament bathi minister with that portfolio leli bala labanzima kabo wayeza banguminister ongena portfolio njani enguye omela visa imali yelizwe enguye owasayinela imali yelizwe bona bathabele ukuhlala ezitulweni bengakwazi ukuthi imali bazayithatha namhla bahlukuluza isizwe ngendlela ebuhlungu amanesi kaholi amatitsha kaholi abantwana abafundiswa ngabazali babo ngezimali kodwa namhla abantwana laba bangeke banceda abazali empilweni ngenxa yomsebenzi wezana hayi ayikibeke phansi ayikibeke phansi yekele abanye abantu bake bathatha yona izano ngokwayo kuyabe imelisheli izaphu ngoba bangena bebonke la namhla sisithi vele ya noma kanjani akuloza ngena kweze kubuya uNkulunkulu bakuthatha mbono
hello Studio 7 salibona nonke abasakazi abahle hayi bakithi sizwa konke okukhulunywa kuthiwa Nkomo wathengisa nzima bakithi ukufa kwabantu akuchiphanga ubaba wayesebona nilum ukuqabuka ukuthi abantu isizwe sikamthakazi siyaphela. La emqondisi inxa wamaphambi wabantu washo wathi ngomathensa, lahlekile inxa phambi kwabantu afana ngatsho njalo. Umntwana omncane ubonisani phambi kwabantu, akatsho ukuthi ubaba wasingenisa nje ngokuhlupheka evikela abantu. Njalo bakithi ngicela lingababazi ezinye izinto, watsho ubaba umqabuko wathi kuzaba nomlilo obhebhe empumalanga, lingawubabazi. Liyakwazi ukuthi lingababazi ezinye izinto zizabuya kini sezibuya sezitshisa njalo. Hhayi kani ukubabazi, ubuhlungu konke okwenzakala khona lo, kodwa okunye sekunanzelele sibone ukuthi nxa bevukelana bona kuyini okwenzakalayo. Siyathanda sibili ubuhlungu asitsho. Omunye lomunye okhethwe nguNkulunkulu ngozalibusa, akekho okwazi ukuthi ngubani ozathola ukubusa ngo-2023. Ungatshaya isifuba ukuthi ngizangena embusweni, hhayi ungangena. Asikhulekeni sithi uzakhethwa nguNkulunkulu, nguye ozangena, nguye ozasikhokhela ngaleso sikhathi. Siyabonga, msakazi omuhle.
Sanibonani basakazi baka Studio 7 nabalandeli bawo. Niyakhumbula nje ukuthi ever since iMDC ingena ekhethweni ngomnyaka ka I think it was 2001, khona lapho beqala nje ukungena ku ballot box, abakazi baluza ama elections, beluza ku ZANU-PF. ZANU-PF ihleli riga ye in ye out. So umbuzo wami sekuthini ke bazokwenza futhi njalo ngalomnyaka olandeli layo, sikukulungiswa kanjani lokho? Ngoba siyazi ukuthi bazorika, angeke baze bawina ama elections free and fair. Bazorika amaZimbabweans, niplana ukubana kwenziweni singahlangana nalolo hlupho? Ngoba after that kuzoqhubeka abantu behlupheka kanje. Iplani ithini uma kungenzeka noChamisa abuye kule conversation aphendule, siza ukuthi yena uplana ukuthi kwenziweni? Ngoba esikwaziyo ukuthi abantu bazohamba bayovota njengehlala yenza izana PF iluze ama elections, but barike kuzoyenziwani?
Siyabonga. Lawo ke bekungamazwi yenu linabalaleli bethu, lisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Lamuhla likhefu lokuthakazelela uzibuse wele Melika. Waba khona ngomnyaka ka-1776 lapho kuze kulwiwe khona labavela kwele Bhilitane. Leli lilanga eliqakathekiswa kakhulu njalo lilemcimbi eminingi eyenziwayo ebalisa ukudubula inhlansi zama-fireworks endaweni ezitshiyeneyo. Abantu abaningi bayavakatshelana bebuthana bezijabulela. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Jerry Thwala Jackson, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Msakazi, ilanga lokujabulela uzibuse elizweni seMelika liyajatshulelwa kakhulu nguye wonke umuntu. Ngelinye lamalanga amakhulu kakhulu phakathi kwelizwe, njalo phose nje ngathi phose wonke umuntu elizweni uyamisa yonke into ayenzayo, phela abe ngomunye wabantu ocelebrethayo lilanga elikhulu kakhulu mpela. Kanti-ke nxa ukhangela-ke sesiqathanisa mhlawumbe lozibuse wakwelakithi eleZimbabwe, kubona ngathi kuhlukile kakhulu. Ngoba uzibuse weZimbabwe wasuka wathathwa, mina ngingathi kumbe ngithi wahayijekwa libandla leli elilohulumente obusayo. Kwakusuka kube yinto yabantu bonke, kungathi kusuka kube lilanga nje eliqakathekiswa ingxenye yabanye abantu, kodwa hayi wonke umuntu. Wa abantu abaningi lokhu besifona abakhululekanga, ngakho lozibuse uyise kubo. Ngakho nje ngathi singafunda ke kubantu baseMelika ukuthi nxa ngabe kuthakazelelwa amalanga njengelanga likazibuse, kakufuzanga kube la maqembu angathi wona asehijacker, kumbe abe sezitshamahlombe eziqhenya ngokuthi bona yibo abazaphatha injabulo mayelana ngelanga lelo, ngoba sithi bona yibo abakhulula ilizwe. Kulele laseMelika wonke umuntu nje wamukelekile, abantu bayazibisela, kube mnandi kungela qembu elithi lona yilo elenza kwaze kwaba lozibuse.
Indlela ilanga likazibuse walapha eMelika elithakazelelwa ngayo, ubona ungani yindlela emanyanisa bonke yini abantu bele Melika?
Njengoba ngitshilo umsakazi enkulumeni yami nje esanda kuhlula lapho, ukuthi ngempela-ke abantu bonke kuleli lizwe xa kusiza elangeni likazukuzi cishe wonke umuntu ekuza ndawonye akekho okhangela omunye kumbe oza egqoke impahlana ethile eluphawu lweqembu elithize basuka abantu bendawonye njengesizalwane selizwe hhayi amalunga eqembu thizeni ngakho-ke ngibona ngathi mina leli langa lokuthola uzukuzi kwezokazi lemelika mpela uyamanyanisa abantu bonke abantu bayakhohlwa nokukhohlwa ukuthi bangamalunga amaqembu athiyeneyo.
Hello-ke ngumnumzana Jerry Twala Jackson esizalwane seZimbabwe sihlala ngapha kwele Melika esidubela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngu-half past seven ntambama.